Hola mukela emoyeni ngenjabulo nguntungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
The renewal football team laba babethe uTsvangirai appear ku disciplinary hearing yabo. Kodwa sina sakhweza udaba sathi hayi abalalungile lokuthi bengabiza umkhokheli wethu ngoba bona abasiyo ngxenye ye-MDC sebabumba elathi bandla.
Ixuku le-MDC elizibiza ngokuthi i-renewal team lithi umnumzana Morgan Tsvangirai usexotshiwe ebandleni lanxa umthethwandaba we-High Court unqume ngolwesihlanu ukuthi leli xuku lingathathi manyathelo kulolu daba lungakapheli ukuhluzwa edale.
Bethethi icala lokuthi kuthiwa bona bayenze umhlangano i-public meeting bengazisanga ama-regulating authorities okuhambelana lelo mthetho othiwa wona i-public order and security act. So bebotshwa zakhele beqeda imigqibelo lesonto lokho bevalele emapholiseni e-Victoria Falls.
Amalunga enhlanganiso yebulawayo agenda amane abotshwe ngomgqibelo eVictoria Falls avalelwa impelaviki yonke akhululwe namhla ngumthethwandaba kamantshi eVictoria Falls ngemva kokuhlawula imali yebail.
Udaba lomdlali Oscar Pistorius ogijima ngenyawo zokuzibazela luqhubeke namhlanje emthethwandaba wePretoria ngemva kokuhlaba ikhefu okwenyanga yonke ukuze odokotela bahluzisise isimo sengqondo zakhe aze adubule intombi yakhe uRiver Steenkamp nyaka enye.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Ixuku lecelele MDCT elizibiza ngokuthi i-renewal team lithi umnumzana Morgan Tsvangirai usexotshiwe ebandleni lanxa umthethwandaba we-High Court unqume ngolwesihlanu ukuthi leli xuku lingathathi manyathelo kulolu daba lungakapheli ukuhluzwa emthethwandaba. Umahluli umnumzana Happias Joe umisele eli bandla ngolwesihlanu ngasikhathi sinye iqula lamagqwetha elakhethwa ukuthoniswa umnumzana Tsvangirai lomgcinisihlalo webandla umnumzana Love Momoyo lithonisa lelo cala. Kodwa okhokhela amagqwetha e-renewal team umnumzana Love Momaduku uthi isinqumo sika umnumzana Joe kasilasisindo ngoba amaphepha akhona kawaqondiswanga ebantwini abayibo abamele bawathole. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Joel Gabuza utshele Studio 7 ukuthi umnumzana Bhiti bengaqhubeka ngenyathelo labo babe besephula umthetho ngokweyisa umthethwandaba.
Angithi amadoda labe the renewal football team laba babethe uTsvangirai umnumzana Tsvangirai appear ku disciplinary hearing yabo ngezizathu bona abazifakayo. Kodwa sina sakhweza udaba sathi hayi abalalungile lokuthi bengabiza umkhokheli wethu ngoba bona abasiyo ngxenye ye-MDC sebabumba elabi bandla sebazikhipha ephathini abangeke balithi umkhokheli wethu phambi kwabo ukuthi bemfaka ama-disciplinary hearing. Yebo kambe sathi silukhweza udaba lolu i-High Court yavumelana lathi yathi hayi akufanelanga ukuba uTsvangirai ehambe ku-disciplinary hearing ngoba abasibo bantu be-MDC labo sebeleti bandla labo ele football team renewal les.
Manje kutsho ukuthini nxa sesikhangele ukubana kulezinye njalo indaba ebelikhangelele ukubana lazo zikhwezwe ikakhulu ezokuthathelana impahla ezinjengezimoda?
Ukuthi lokhu phela angithi umthethwandaba usibatshelile ukuthi hayi okungumhlangano kwabo abakwenze Mandela akukho emthetheni and wawungasuki umhlangano we-MDC babesenza umhlangano wabo webandla labo okuzikhipha ebandleni ele-MDCT elekababuTsvangirai abalalungelo lokuthi bengathatha mpahla bani. Yebo kambe umthethwandaba kawukatsho khonoku but kutsho ukuthi nge-judgment eyenziwe ngesukwana lezi sanda kwedlula kutsho ukuthi konke lokhu sokusobala ukuthi hayi amadoda la abasozi bephumelele ngitsho la kancane ngoba abaso part of MDC eyede kababuTsvangirai abahambe phambili benze into zabo bebodwa bengaphukusufana naselandaba.
Lo mnumzana Joel Gabuza umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.